Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabulisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa indawo zaseAfrika zona iinkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje, zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engwebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela bachaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo, umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abo mantshingelane awe security. UMalema uthi uzakwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo, zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli zindaba esebenza kwele South Africa, uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yami yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe Action SA ekhankasa njani ngendlela yangodaba lama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe uphethelo oludluleyo olwamakhansili yaqala indaba yani yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amamalawenzi asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokho akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzala South Africa zibona iy'nkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. Ande ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhanya phela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya asabantu bokuza abelungu hayi asabantu bokuza abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka iGovernment of Africa laye ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners isho amaZimbabwe inikise ba-renewele ama-permit lana amahhala okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabwe zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi tuhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela amavisa amahhala wonke beyi-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamavisa lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena ali-opposition oyemin bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma indaba zalezo impumela yokuthi uzaba le-xenophobia and ku-xenophobia sibabona amapholisa nje abemile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners amapakistani ama-nigerians usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulu.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouth Town edalela iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangelele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MTC Alliance hathi ele-MTCT. Ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare South Atoni Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalema abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi. Hayi donki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo lepikitsha owangena ngayo isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Atoni ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi, izinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu kulomba abantu sesingena khona apho manje uzabona ukuthi kuzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ongwemuntu weMDC thi engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter kazinuka amakhwapha lamajaha la atsesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa.
Ayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungasiwo umkhokheli mina uqinisile nxa yesithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance it's very true la namhla lokho ngikhona ngilokho ngikuya MDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yime ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga ku MDC Alliance ngiphumanga ku MDCT ngiloko ngiyikho lokho lokho engayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambela singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo 2023 asazi kumbe sebona yase profita kakhulu ukuthi khona hayi ngo 2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nga ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphiphe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesi abantu baya kuma by-elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu babayuye izithutha abazange bakhangele ipolitics abazange ba-read ipolitics so mina lokho akukhulumayo umfowethu hhayi yekelani azikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hhayi lokho hhayi angiyenzi wethu angimthethisi hayi angikhuluma okubi ngaye hayi umuntu nje emhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hayi angikhuluma okubi ngaye efananisa lamadonki lokho hayi ngumbono wakhe right ufuze acaba njengakhonoko okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angila imali engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi South Africa imi njani senyezile development enye emangalisayo ku South Africa eSouth Africa nxa elandela kuhle ayisimi isiduta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nxa befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina uli constituency ofuze yabuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje ecanga ukuthi the walkover ayikwinzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency le ibanjiwe yini uthi amadegu degu ngiyabonga kakhulu hayi ube lela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda
Kwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uManesifala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu. Kodwa uManesifala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo someli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwama-by-elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luzakuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje singilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngikwena siyalibingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure o inamba engisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ngibona i-prediction yami iyangichitha. Bengizama ukunqamekela ama-calendar nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha, singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi siyalibingelela, besilihlola nje, akube kuhle kini. Libingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-studio 7. Igama lami ngu-Elincungu, ngikudombodema resettlement. Ngizwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kanikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngaphi. Kakukho lapho kubhaliswa khona. Ngizwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabanalwazi ukuthi ukungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo, kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona, siyacela ukuthi kasifake izindawo, siyabhalisa.
Sanibonani, sanibonani bantu bangithi linjani ngezindawo, ngezindawo. Mina ngimangazwa yilo muntu wezanu-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa eBhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini. Ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamapha mkwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala eBhalakwe ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kanti kwenzakalani ngomnankakho yilokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa ke iqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la, basezovulwela, usezoqalekiswa umnankakho, lisezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babona ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa. Bazama ka abantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandeleni, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu labana iminingi kakhulu elele laphana, bonke basezovuka bezilwele, uzoqalekiswa umnankakho ngalento yakhe ayiyenzayo le. Ezebele isibindi sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esangizwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kubuyahlonishwa indawo yeBhalakwe le, kube ihlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela nini bonke bantu kamini Nkomo nani nonke bantu we-studio 7 bantu bakithi. Ah savelele emhlabeni, savelelwa izani lokuthi iyawini. Ukuwina kwayiyenzani? Itholani nehamenezi 40 years now kathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzwayo kuzayo. Sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhonge inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela bantu bakithi. Hayi abantu bachabantu sacha kwacha abantu eTanzania babulawa amaoveti betrena ukuthi akuyahlanganiswa. Sesifa sisebzindethu namanje lakhona apha sibe sitsha sithi sizama ukuthi abantu bethu lathi sibafundise sihambe siphanda lapha lalapha sisaphandeke. Siyacela sidunga mini Nkomo like lizwisise into lezi, like lizwe liye kuyo.
kudalwa yena lothi uzawina ewine ngayevi lutho ngicela undodala kwathi usimelani vela mzanga usimelani intatheli lokuthi awusimelani wakwakhuphe enye into ukuthi vele kabawini ngamavoti abantu bawina ngamavoti abantu bangaphandle baye bethatha abantu besemazambezi usimelani wakwakhulumela igama lapho mhlazana kuvotwa athi heyi khangelani abantu abakhona abaphuma kulindle encane ngake enye libe liti liyawina hayi hayi singabekhuluma into yokudlala abantu besifa besithwala nzima siyalicela ke lilungisa into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi be-Studio 7 sakazi udaba olukhulunywa uJoseph Chuma ludaba oluhlukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwa lapho esikhona idudula yena ezokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into ekhulumayo kithina ethi wona balibandla elilwela amalungelo abantu libandla eliyenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasizilana lwe ndleza ngi-P F sifunde nzima sibhadla i-school fees namanje asiqedaka nezikolo ngenxa yebandla zan-P F liyenzeni for 40 years ibandla zan-P F ngezitendi siyazithenga balwa obaba bethu balwa omalume bethu betela impi ukuthi thule inkululeko eZimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo ngesemali ephezulu sizothola nokwamahhala eZimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahhala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe sibathola izinto mahhala baphiwe izitendi mahhala thina eZimbabwe ilizwe lalelwa ngobaba bethu baempini belela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe izan-P F hhayi sikhathini izan-P F Joseph Chuma thiyani ukukhuluma into elingaziyela bogawuli thiyani isihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphasi kwezan-P F sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezan-P F izitulo nani libanika izinto ezihlukene thina lingasinikezi kuye ngabantu besindebelene ihlukumezekile ezan-P F sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani sanibona mahlala ezulu sanibonani bantu balandle be-VOA yeah I'm saying this with much anger Bisharamba is a spokesperson wezanu there's no right to speak with emotions phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwa ikudelela abantu kuyani basidelela thina amandebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amandebele ngokubisela back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlala ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yikusidelela amandebele konkyana balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no salakhilekelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukethusela ubani Sharamba
kanjani ku-Studio 7 hayi thina siyavuka akulaluthalobi bakithi ama-messages lawa liyafowadayo okukhulunywa ngokuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama-messages ana lawo bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo ezinye izinto into ezingekhoyo abanye basekhaya bahlakaniphela eceleni yazi uhlakaniphela iganga fana lokho ukuthi ufuna uhlale usethusa abantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekeleleni ukufowada lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka isihaba sesesenza ngathi kuthe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisethar fanteni ngihambile ngabhoda kakhulu ayiso nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe botshelwe iinto zakazenzayo ngekemthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikitsha khona bemphosa ngamathi bethe kahambe kiwe kuyaganga so khona lokuyana akutsho ukuthi sokuyikhona loko linethele kufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizamenini ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani Studio omuhle Studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu zihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngumsebenza wenzayo ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana lalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelihlo abakukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuna iZimbabwe iyone so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadlimbiba abobani banjani banjani hayi siyacela abasakazi baka Studio 7 ama-audios anjalo lingabafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ungumtonga ungumdebele ungumbani ungumshona utheni ungumkhalanga akusebenzi kodwa okuqakathekile ukuthi sonke singabantu. Oqakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo. Hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngomshona udla imbeba, ubani utheni. Phendula i-audio yondodo wayekhuluma. Sithi yabantu badla imbeba, akusebenzi lokho okudla imbeba. Sicela ukuthi khulumele into iyiyo. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 6170 7270 6040, laku 15460 kHz ku-short wave. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EliChina selikhuze abenhlanganiso yesTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso owenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimota ngoba imota ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimota legciwane le-coronavirus. Kwezemelika, udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile legciwane le-coronavirus. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Jabu Nyathi, saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle, eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu asebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula inkulungwane ezinhlanu ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni saseKing County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Ngathi lapho besingakabhekani nohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile isatholakale ezitolo baphange bayethenga, uthole amashelf esikhamisile nje. Kodwa hhayi, bokungakabule hlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDCT, umnumzana Peter Moyo, uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.